Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 16 Hlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
EleZimbabwe lamhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer.
Nxa abantu bebodwa endaweni akade beyakhe bengelamvungo kufanele kube bedade elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi izaxotshwe sezakala ukuthi bazabuya ngapho.
Idale likamantshe Mashingo limise ukududula kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala lokuzihlalisa kutsha okungekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba unkosikazi Nikki Haley ulakho ukunqotshwa ngumnumzana Donald Trump kukhetho lwamaprimary awebandla eliphikisayo elama-Republicans olwenziwa ngempelaviki esigabeni seSouth Carolina khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. EleZimbabwe namhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathana zenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lemvundiso yefertilizer engamathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Lesi sipho sivele kumsekeli wogatsha lwezokulima kwele Russia. Intatheli zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba eseHarare.
Uhulumende ubonge kakhulu eRussia ngosizo lolu. Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthe ifertilizer eselizweni izanikeza uzulu phansi kohlelo lukamongameli welizwe olwe presidential input scheme ukuze wonke umuntu enelise ukulima.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Siyabonga ilizwe leRussia ngokusipha ingqoloyi enengi kangaka.
Uqhubeke esithi umongameli Mnangagwa uzakwenza okusemandleni akhe ukubona ukuba ingqoloyi izabelwa bani loba njani. Usizo lukamongameli luza ngesikhathi umumo wendlala ebangelwa ikungananga kuhle kwezulu elizweni. Inengi likhala ngokuba indlala eselizweni lonyaka iyesabeka kakhulu. Omunye umlimi wesabelo seJombe umnumzana Dumisani Ncube uthi kule ndlala eyesabekayo lonyaka esithi uthemba ukuba uhulumende uzasiza abantu ngokudla.
Nokwamanje izwi lingabuya kwakathesi kodwa soze sikwanise ukuthi sizathola utumumbu wokuthi siwose. Uhulumende siyamtshela ukuthi engakwanisa ukuthi ma esincedise isitolo kokudla ngenxa yokuthi kwakathesi kutshenga ukuthi siphambile kwethu akulo kokudla. Uhulumende sicela ukuthi esincedise.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcweti kwezokulima umnumzana Ryan Chuma othi iningi labantu lonyaka lizathwala nzima.
Isikhangelane lendlala enkulu kakhulu kunyaka yona lowe 2023-2024 season ngoba izulu alinanga.
Okukhulunywe nguNcube yisimo eselizweni lonke kulandela ukungani kuhle kwezulu lonyaka elizweni lonke okucadangelwa ukuthi kudalwe ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMasvingo lapho inkokheli yeMasvingo ehlanganise amakhanda ukuba ingadinga njani ukudla elizweni. Inengi elikhulume emhlanganweni lo owenziwe ngabe Citizen in Action Southern Africa siyasa ukuba inhlanganiso ezizimeleyo lohulumende badingi amaqhinga okulungisa udaba lolu. Inengi livumelane ukuba isimo eselizweni asemanga kuhle okumele sithathelwe amanyathelo aqinileyo ngoba bengabulawa indlala. Ukugwala lukahulumende olwe Zimbabwe Vulnerability Assessment, ZIMVAC. Abantu abedlula izigidi ezintathu bazadinga ukudla elizweni. Inhlanganiso ye-World Food Program yona ithi isadingisisa indlela zokuba izaphathisa inani elinganani labantu abadinga uncedo lokudla okuphuthumayo njalo kuziphi indawo elizweni lonke isebenza lohulumende. Kusenjalo, eleZimbabwe lilobelane isivumelwano leBelarus sokwakhiwa kweziphala zamabele ezizanikezwa inkampani yeGrain Marketing Board, GMB. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Idale likamantshi eMasvingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala. Abantu laba bebesethiswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende bengelamvumo. Umantshi uMnumzana Farai Gwitira uthe abashutshisi behluleke ukuletha ubufakazi obuveza ukuthi umhlabathi lo ngokahulumende. Igqwetha ebelimele izakhamizi lezi elivela kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Frank Shirairo, utshele iStudio 7 ukuthi isinqumo sedalele leli silakho ukuphathisa abanye abedlula inkulungwane ezintathu 3,000 abetheswa icala elifanayo. Namhlanje kule zakhamizi zeGwanda ezilikhulu lamachumi ayisishiyangalombili 180 ezimiswe phambi kwedala likamantshi eGwanda zisetheswa umlando ofanayo, njalo udaba lwazo ludluliselwe phambili luzaqhubekela phambili ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa abantu bexotshwa endaweni phakathi beyakhe bengelamvumo, kufanele kube ledale elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe kwazi kusezakala ukuthi bazabuya ngalo. Kodwa nje umthetho nje wona vele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungenani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki kufanele uxotshwe. So kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belotshwelo.
Sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo eMasvingo ukuthi abasoze babe besaxotshwa. Libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo ezisemadala omthethwandaba sikhangela beGwanda lakwezinye indawo?
Umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngesithiwa i-precedence, kodwa kuyafanele ubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyachiyana, abanye bakha ezindaweni ezingavuliwembe emapulazini, abanye bakhe emasimini emadlelene, kuthi i-court nje izabe icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye. Abaphongukungaphongukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba. Nxa wena vele ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo, kuyisikuwe ukuthi ukhulumeke lamatida bathi lemthethandaba kumbe lemagcwetha ukwenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zekhoto. Kodwa i-precedence ekhona njengoba ngisitsho kutsho ukuthi wonke umuntu owakha nje mahlayana uza ngqoba.
Abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha, lina lokhu libona njani?
Hayi, phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayo lo nguhulumende laye atsho labayenzi bayazi imithetho, bayenza imithetho. Njengoba ngisithi nje ukuthi nxa loba uwakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi akukhuphe kumbe akudingeleni indawo ukuye ngoba nguwe uyabeudalicala. Kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule, ngoba ukuthi aphongeuthawu kanti abantu abavele bakhe endaweni engayisiyo. Angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emakhethondaba ukuthi bamhlawule ayingxenye, kodwa wakhathiza ngonto ukuthi akwenzakala.
Lo ube nguMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Weze Melika uketho lokudinga ozamela ibandla lama Republicans ukukhetho lukamongameli elizweni leli oluza kwenziwa kusasa esigabeni seSouth Carolina oncintisa lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley udabuka kulesi sigaba. Kodwa uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba uHaley ulakho ukunqotshwa nguTrump esigabeni lesi. Kungakhathelekile, uHaley uthi uzaqhubeka edinga usekelo lanxa amanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans agoqela umnumzana Tim Scott laye owake wabakhona kukhetho lokudinga umongameli vesithi uHaley akadedele uTrump. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazo omnumzana Rafael Mthombeni.
Mina angimboni enqoba kulolu khetho ngxenye engabe ngiyaphambanisa. Kodwa-ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngama-Republican, usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo. Futhi lakho kungaseki ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona kuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana naye uBiden. Ngeke ngezwa kuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo wama-Republican. Conservative wodwa lwana. Abanye bazakwenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Angimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Angibona ngathi uBiden angabe le nhlupho zakhe laye ikakhulu khonokho kobudala bakhe. Kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Mbona
yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo ubona ngani uzakwenza njani nxa kuyukuthi ngiyonqobile ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lomongameli Joe Biden.
Ngiyaphinda futhi ngibuyele khonaphana kuma-Republicans ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into ayenzayo okwakhathesi ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impi le e-Ukraine. Kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye ongayisekeliyo khathesi, bonke sebephunga uhlehlela emuva, bonke sebephunga udonsa inyawo, bonke sebephongwala into esegcikene ebonakala. Benzelani? UTrump wenzela ukuthi yena angangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine. Esekhulumela umngani wakhe lo uPutin ukuthi khona hayi wena yekela lokhu akume kancinyane. Kodwa eqinisweni ukuthi yona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe le elingasilo layo ele-Ukraine. So-ke yona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwane. Angiboni iphumelela lindaba ngoba umuntu ongudriver wayo nguye nalo uTrump. Labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengabasezoka.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazwe lemelika ubexoxa ecingweni Los Chris Gande eseTexas khonapha kwelemelika. Okwamanje wothi sizo udaba luveza imibono kahulumende wemelika.
EVenezuela, uhulumende kamongameli Nicolas Maduro useqinisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu ngendlela ezehlukeneyo. Kunje usebophe bonke abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abalodumo elizweni lelo kanye lokulaya uvalwa kwehofisi yabameli bohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of Human Rights. Mhlaka 9 Nhlolanja, uRocky Sanwiwe ubotshwe wavalelwa ngesikhathi yena lendodakazi yakhe besesilindeni sendizamshina kumele baye eMiami kwele Melika. USanwiwe ukhokhela inhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Control Kudadano. Le nhlanganiso igxile emsebenzini wokulimukisa uzulu ngokwephulwa kwelungelo loluntu ikakhulu kwezomvikela ukugoqela abawubutho. Ihofisi yegqwetha elikhulu likahulumende weVenezuela wethesa uSan Miguel umlando wokuhlamukela uhulumende kanye lemisebenzi yokulwa icatsha ye-terrorism. Iningi labemuli yakhe babotshiwe bavalelwa bazokhululwa ngemva kwensuku ezimbalwa kodwa wabalayo ukuthi bana bengalokuthi baphume elizweni. Umcebiso omkhulu kahulumende wele Melika, National Security Communications Advisor John Kirby, uthi ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngokubotshwa kukaSam Magwal, eqhubeka ethi uyananzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Maduro ekhangelelwe ukulandela iziqondiso zesivumelwano sokulondolozwa kwelungelo loluntu ese-Barbados Agreement asilobayo yena ngokwakhe labamabandla aphikisayo nyakenye olwezi. UMaduro uthembise ukusebenzela ukuba nesimo esihle sokulungiselela ukhetho oluzaqhutshwa elizweni lelo lonyaka ngokuvumela ukuncintisa lokukhankasa bekhululekile abakhokheli bamabandla aphikisayo. Uhlangothi lwezamalungelo oluntu ehlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights lalo luveze ukukhathazeka okukhulu ngokuvalelwa kwakhe lokukhuthaza ukubana akhulule ngokuphangisa. Kodwa kulokuthi uhulumende kaMaduro alalele linkuthazo, uthethe elinye inyathelo lokulaya ihofisi yabameli be-United Nations Office of Human Rights ukubana luvale lihofisi elizweni lakhe phakathi kwensuku ezintathu ezilandelayo. Ekupheleni kwanyakenye, umongameli Maduro aze alobe isivumelwano ise-Barbados Agreement kwaba lethemba lokuthi abantu base-Venezuela bazaba lakho ukuthola umbuso wentando kaZulu. Kodwa kunokumisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu, uhulumende kaMaduro ubonakale eqinisa ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubotshwa kwentatheli zindaba nabenhlanganiso ezisebenza loZulu kanye labake baba yinkokheli yebutho kulelo lizwe. Kunje umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele Venezuela, Maria Corina Machado, useyalisiwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umcebisi omkhulu wezomvikela eMelika uKephi uthi lokhu bebheke ngelihlo lokhozi umumo wezinto kwele Venezuela, ethi bona njengelizwe bamaluZulu waseVenezuela kusifiso sakhe sokuthola lokuvuselela umbuso wentando kaZulu.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Sokuyisigaba sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7.
Studio 7. Nobaba lo badumala inkomo babana lochuma ma bekhuluma ngathi banqoni abayazi inhlupheko yaseZimbabwe othi njani. Ngathi bayakhumula baqoloje phambi kwengane zabo lamakhoqikazi abo bebeqede lapho bazobhuda ku-Studio 7 bakhulume lapho umphakathi wezane ukuthi wababona basutha amabhondi akho akamnankaka. Bakhuluma ngathi baphakathi kwebhruge likamnankaka, babheda laba bantu asibafuni ukubamamela njani.
Studio 7 njani basakazi abahle, abasakazi abalwesihlonzi, abasitshela indawo njengoba zinjalo. Hayi, thina mpela besicela ukuthi eZimbabwe mpela leli dola labo leli kuthiwa yi-GTR abantu bandila abakhipha udoti lowo, abakhipha udoti lowo azama ukusezela imali right. Akuphume lokho asomali yokuvelavela akufuni ngizela sikumali abazama elinye iplan.
Studio 7 njani ikhumelo babheke ejuma abantu ezimbabwe bangabotsotswa umnankakho labelungu laba angabotsotswa umnankakho uma sinot default by mnankakho umnankakho angathi edilizela abantu izindlu abantu babafike bazosibizela abo labelungu yabavumela basiphekule ezimbabwe bafike bahlamukele. It's gonna change any time, it's just putting them so that they can come, then you get a lot of money from them, then you start chasing us in the market. They must wake up these white people whom they are saying umnankakho useright se-first time kuma uyakwazi akwenzela wenzetha angasula ngamanye amazwe angaphandle kudilizela abantu izindlu ibabhatalisa into ezingenamsebenzi azawabhatalisela emgodi usathane lo. Abafundi abantu angakwazi kunjani, these white people they don't know how umgabe is.
Sanibonani ninjani kwa-Studio 7 okhulumayo ngomanye athwala khona kumansimu sengithi linjani lonke bantu basezelezele enyokeni linjani. Ngibulisa logogo wami uMansingo walaphana enyokeni ngithi li-right lonke lapho.
Studio 7 linjani linjani. Hayi, nasiyaphila ikhuluma lo mthisi ya siyabezwa abantu laba abezana laba bathu mnangagwa kaye ngene 30-10 hayi umnangagwa thina abanye isikhathele bona abanye anti bamesaba ngokwesaba ukudilizela imithi thina silani lakho vele ukuthi vesihlale egangeni sasa kudala soeka mnangagwa le hayi kangani bayama ngayo ilizwe lifile sihlezi egangeni kodwa lokho ebebhiza ababona ukuthi ilizwe liyafa liyaphambili hayi ningilawa amaningi la mithi ke like liba li-audio yami le siyafaka ama-audio ethu kodwa ngenalisaabali uyangikwazi ukuhamba njani yabo
likhuluma lo Jabane Sithole siyeza lapha udaba lamaplazi abantu baxoshwa kwabuhlungu emaplazini sibesicela uhulumende esezimbabwe ngoba ixosha abantu ebanikeze indawo yokuhlala njalo uma ebanikeze abayakheli ama-two room babe ne-start ngoba yibo azaphinda bamvotele futhi engaze wakhohlwa ukuthi uzawube sedinga amavoti next election siyacela sili naye uhulumende yena nguye asifakayo kulezo ndawo manje sesihlukumeza ingathi thina sasifaka siyabonga
Studio 7 salibonani livukanjani labalaleli abalandeli bakachamisa babonisa ovala ukuthi bona vele bangahambela uchawa enyangeni bayomthakatha sebe ethangathi ngabathakathi abalandeli bakachamisa okwamanje uchamisa uyedwa akaladenda ibithi welshman ncube jobusikhala kanti laba kade bekhala ngokuthi jobusikhala bangaphi ngithi liyakubona-ke ukuthi ujob sikhala uthe ma eziphumela ejele wahlukana lo chamisa ngoba uyabona ukuthi uchamisa kalani
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imibono yabo lani lilakho ukusithumela enu imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318
Dicky was a Friday, my darling. Was a Friday.
Buhlelo was a Friday. Liviki silomculi werumba unjengelizwe ngwenya ozibiza njalo ngegama lokuthi DJ 20 emculweni ehamba leqembu lakhe le Orchestra Bambazi Sounds. Linsizwa idabuke eplumtree esigabeni seBambazi kodwa icula ekwele South Africa. Lapha uDJ 20 uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sekuvela okunye. Lona elile ngoma ehlanyisa abanengi ethi imithwalo. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ngingenele kuzulu wonke nangokuhlala ngisuka eplanti njani bathi kusebambazi ngingasebenza namaqembu amaningi kakhulu from kumlambozi imbooks junior ngaba nasebenza lamagwaza namanye amaqembu nje
ukuchaza ngomfana ongumfana wezile ekhaya umfana ongumfana ma ezile ekhaya kini kuyatshela izalukazi before kuzafika bonke noma abantu abaningi noma namakhehla ezibona umntwana ukara kufike izalukazi iziphetizi ngebethu izipho ezabe zivela ebantwini zibonga umntwana ongumfana ozele phakathina kwekhaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ababe befuna izingoma noma ama USB CD bayangithinta kule namba ithi 083 525 3344. Ngiphinde futhi ithi 083 525 3344.
Abalandeli ubachiyela wapha manje?
Kubalandeli ngithi awaqhubeke nomjabulo ngokusapota lo ngokuthenga ama-CD konke ama-USB kwenzela ukuthi nathi sikwazi ukukhuphuka emculweni wethu. Siqhubeke ngenjabulo njalo ngibathembise ukuthi bazohlala kuphela bejabula, bazobalethela futhi ezinye izingoma ezimnandi.
Njengelizwe Ngwenya owaziwa ngegama lokuthi DJ 20 ehamba le orchestra Bambazi Sounds exoxa lo Ntungabili Nkomo Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo lelandelayo Live Talk sikhangela udubo lwesimo sendlala embe ebhekane leZimbabwe ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Singakehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe namhlanje ithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer. Idala likamantshe Masingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.